sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lami ngithathele lithuba ngibonge uTanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-5 Mabasa 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, Gambe uhulumende uzasifeza na isithembiso sokujezisa bonke abathinteke kuvideo ye-Al Jazeera eyenkohlakalo.
Bengeva umkebe zaye kweveru nini zanga pansi ezama ukuvala ubuyanga. Kanti ke wena njengoGande ngapha uluhlulwa kithi siyahlonipha fuka Gande asilanhlondo ubuyanga.
Ivandla lesi si lamuhla likhangelelwe ukukhetha amalunga azalimela kukhetho oluzayo ngendlela entsha engasi yokuthi uZulu mathupha nguye ozakhetha.
Makondana nokuthi abantu bakhethwe izakhamizi, ngibona kukuhle ngoba basuke bananzelele umuntu ongabamela olesizotha lokubheka kahle.
Ungeke waba ngumongameli welemelika umnumzana Donald Trump ubotshwe izolo isithi samacala angamachumi amathathu lane 34.
Out of the 46 ama-presidents, sibone owakuqala obotshiweyo ngendaba yokubhadala umama wobusuku.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Gambe uhulumende uzasifeza na isithembiso sokujezisa bonke abathinteke kuvideo ye-Al Jazeera eyenkohlakalo. Umphathintambo wezokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa uthe bayaqakathekisa ukuphume kuvideo ye-Al Jazeera njalo abazatholakala belesandla kuhlelo zenkohlakalo bazajeziswa. Ugcizelele sithi bonke abaphumayo kumfanekiso lo bezitshaya isifuba bekhuluma igama likamongameli welizwe belisebenzisa bazajeziswa. Kodwa ihlandla lakuqala lomfanekiso wedokumentary le laphuma kumaviki amabili adluleyo kungela ngitsho loyedwa owathathelwa amanyathelo. Umkamongameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa lendodana yakhe u-Emerson Jr. labo kubikwa amazwi abo ekhona kuhlandla elizalandela lalumfanekiso. Sixoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngibona sengathi mina uhulumende lo uthatha abantu sazibhanxa. Uhulumende lo kalabuqotho. Kambe nxa sikhuluma ngohulumende, phela sikhuluma nge-executive. Nxa ubonile ama-video nalade tshengiswa lapha ebulenjini, uyababona abantu bakhona bonke abayibona bamgqoka kulolu daba. Bonke bakhomba uSendekhulu onguye umongameli welizwe. Kambe nxa beza kuyakhomba esihlothini, bathi bona basebenzela isihlothi bazibala amandla okuthi bengenza loba yini amandla lawo bewaphiwa nguye umongameli welizwe. Umongameli welizwe bese siyakuthi baza kuya kuchwayisisa ukuthi kambe kungakuliqiniso yini ukuthi kulabo abantu abenza ukuganga okunjalo. Kambe kawuboni wena ukuthi umuntu lo usenza izibhanxa, usenza othubayi, usenza opopayi, angani kuthiwa singabantu abangacabangiyo. Mbona ngani zikhona izindlela ezingcono ono abe ngakubeka ngayo. Singazi njalo nxa kuyukuthi umZulu uchiwenga nxa kuyukuthi engumuntu ozimisela ukuthi engasihlenga kulinkedama esikiyo ngalumnunzana esilayelo. Nxa kuyukuthi indaba yokuthi uhulumende ayinvestigate iproblem leyi, nxa isibuye ivelela ngapha kubochiwenga, mhlawumbe kungaba khona okungaba khona, kodwa lakho sokuyukufisa nje.
Manje ngokubona kwakho, nxa kuyukuthi baqinisile ukuthi bazajezisa labo abaphathekayo, manje pho umkamongameli ke lendodana yakhe ubona bengajeziswa labo na?
Iproblem esilayo ukuthi yona vele ijudiciary yangithi yikho lapho esile problem khona okwaqala singakayi kuexecutive ngoba kuexecutive kubolile kubole phuhlu yiyo phela into esenza vele mdabuko sibe ngabantu abalokhophe ngokuphathwa ikakhulu impumalanga ngoba umahluko wakho Gandhi lempumalanga ukuthi impumalanga kayilanhloni lobuyanga sorry impumalanga ilenhloni lobuyanga mfoka Gandhi kayilanhloni lokweba bengeva umtebe zaye kwebelu nini zangaphansi ezama ukuvala ubuyanga kanti ke wena njengogande ngapha uluhlu lwakithi siyahlonipha fuka Gandhi asilanhloni lobuyanga ingqe siphila impilo lobuqotho siphila impilo elenhlonipho siphila impilo elokwazisana lokunakekelana asilanhloni lobuyanga yiyo inkalakatha yeproblem esilayo phakathi kwezizwe zombili zonezi isizwe samahlabizulu sempumalanga ubona mdabuko wabo khonokho abakwenzayo uyefica umuntu egqoke iwatch ye $400,000 uyefica umuntu okutshela ukuthi hayi isicathulo lesingasithenga $330,000 ubona kibo khonokhyana bathola udumo bathola ukugcwalisiseka kwezifiso babona kuyiyo impilo naliyana kanti ke thina nxa sikukhangele ngesakithi angeke Gandhi ngiyethenga iRolls Royce ngizoyidrayiva emagodini kungangcono ngiyezithengela itruck pickup ngincedise isigaba sami ukuthi silungise umgwaqo.
Lo ke ngumnumzana Mqondobanzi Magonya ingcwethi yecubungulayo zombusazwe. Lokhe sikudaba lunye uZulu seveze imbono etiyene uphezu kophenyo uhulumende athi soluvulwe ngamapholisa phezu komfanekiso wedocumentary eAl Jazeera ebikwa iveza imisebenzi yenkohlakalo ekutshontshweni kwegolide kweleZimbabwe lekuthengisweni kwemali engcolileyo lekulethweni elizweni kwemali engcolileyo etholakala ngendlela ezingekho emthethweni. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe locubungula izombusazwe umnumzana Difa wajabhi Bhangodube.
Ilizwe leZimbabwe lilogatsha olubizwa kuthiwa yi-ACC, i-Anti-Corruption Commission. I-Anti-Corruption leyi elugatsha olukhangele ukuthi ubugwelegwele obuba khona elizweni kube lamanyathelo athathwayo ukwenzela ukuthi buphele. Lokhu bekusobala ukuthi nankoke sekubuye kwavezwa okulobufakazi obusegcekeni abantu bezikhulumela ngeyabo imilomo bengafuzwa amagama bengakhulunyelwa kodwa bezikhulumela bona ngokwabo. Sekubuye kwalethwa phambili kwabo esithemba ukuthi labo sebekubonile ngoba udaba lolusikhuluma ngalo ludaba olusegudwini udaba oluselubonwe nguye wonke umuntu ngitsho kanye laye umongameli. Usekubonile lokho so bese kulong overdue ukuthi baphawule bakhulume batsho ukuthi bona baza kuthatha njani lokho kodwa ke bekufanele ukuthi kube le nyathelo abalithathayo elitshengisela sobala ukuthi ugatsha lolu olwafonywayo olwe-ACC lugatsha olusebenzayo ngoba ukungasebenzi kwaloku kahle lona lule signature ku-AU lule signature kusadak lule signature ku-United Nations kuyazokutshengisela sobala ukuthi ikakhulukazi njengesadak yona engumakhelwane kuyakutshengisela khona ukuthi i-commission eyabe ingahloniphi i-signature noma isivumelwane efanele ukuthi iziqondise. So okuyinto eqakathekileyo ukuthi i-ACC itshengisele ukuthi i-department esebenza umsebenzi weqiniso.
Uphenyo osoluvuliwe loludube singabona luphatha umongameli Mnangagwa yini njengoba ekhanya ethinteka laye kulifilim.
Angiboni lusiba khona uphenyo oluyangaphi kumongameli njengoba esesesitting president njalo singakhohlwa ukuthi upresident uba le immunity kwezinye izinto ezabe zisenzakala. Kodwa ke nxa kuyukuthi sekusiya ngokuthi umthetho usebenza njani uphenyo oselungenziwa lugatsha luphenyo olungenziwa bebe sebebeka mhlawumbe nxa esephumile esitulweni engasese ngumongameli ilapho eyabe i-immunity yakhe iyabe ingasekho kuyabe sekule mvumo ukuthi sebengenelisa ukuthi bambize enkantolo njengalokhu esikubona kusenziwa ku-Donald Trump ukuthi uthe engasekho esikhundleni bambizela amacala ayenzayo yinto ekhona emhlabeni ngitsho labo Jacob Zuma izinto ezikhona esiye sasibona ezifana lezi esizijoye ukuthi kodwa kwakathesi sesesitting president angiboni kusiba khona uphenyo olungaba khona kumongameli.
Imisebenzi yenkohlakalo echaywa sobala kule filimu ingaqedwa njani?
Inkohlakalo efana lale esiyibonayo ukuthi iphele akudingi ukuthi kukhulume umuntu ngomlomo kodwa kudinga ukuthi kulandelwe iconstitution eyiyo eqondisa zonke izinto ukuthi izinto futhi zikhambe njani. Ngithola ku judiciary kucacile kusobala, ngithola ama political parties alayo imithetho ukuthi nxa umuntu etholakala ebandakanyeka ezintweni ezifana nalazana lezi esikhuluma ngazo eze corruption zana lezi zobugwelegwele ezikhona kufanele ukuthi aphathwe njani. Okuyinto engadingi ukuthi sikhulume ngomlomo, into eqhakathekileyo ukuthi ilizwe lethu alilandele into ekhona ku-constitution, into ekhona ku-judiciary, konke lokho kuzaphela. Kodwa as long as nxa ukuthi kungalandelwa kuza kwenza ukuthi ubugwelegwele buqhubekele phambili, lokho busenzakala ngoba babesazi ukuthi ayikho into engenziwa. Umthetho okhona ku-constitution awufanelanga ukuthi usegregate usebenzele abanye abantu thize but ungasebenzele abanye abantu. Wonke umuntu oyabe eyisizalwane seZimbabwe is obliged ukuthi nxa engabe eyewa wenza into engekho endleleni, ingalo yomthetho futhi ihlangane laye isebenzisa imithetho sisekelo owavunyelwana ngabantu beZimbabwe bonke.
Hello ke ngumnumzana Difa wajabhi Bhango Dube ohlaziya ezombusazwe.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Kwezokhetho ibandla lezanu PF lithi kulezigaba ezimbalwa ezizaphinda njalo ukhetho lokudinga abazalimela kukhetho oluzayo ngoba kungaqhutshwanga kuhle ngemfanelo ngenxa yezizathu ezimbalwa ezigoqela udlakela ukuqilibezela lezinye. Izigaba lezi zigoqela i-insiza lapho kwakuncintisa umnumzana Faraita Rubinga encintisana lomnumzana Qhubani Moyo okuthiwa nguye wayenqotshiwe. Umoyo wake waba ngukhomishina we-ZEC. Abanye kwakuthiwa banqotshiwe asebezancintisa okwesibili babalisa umnumzana Justice Mayor wajajena owegogwe nembudziya, umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi owezwimba West labanye. Idale elimqoka lebandla lezanu PF elePolitburo lokhe liphendla imbiko eyavela ezigabeni ezijiyeneyo okungabangela ukuthi izigaba ezinye njalo ziqhube ukhetho lwesibili. Kusenjalo ibandla le-Citizens Coalition for Change lamuhla likhangelelwe ukukhetha abazancintisa kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende lamakhansila kuwonalo umnyaka kungenziwa ukhetho. Leli bandla lithi lisebenzisa uhlelo olutsha olokuthi abantu bazikhethele abazamela izigaba zabo. Ilunga le-CCC eMatabeleland South, umnumzana Mduduzi Chuma, oyeqoqa imikhankaso yokhetho lwama-by-elections ebulilima eMatabeleland South, usandatshela iStudio 7 ukuthi basebenzisa lolu hlelo olutsha lapho izakhamizi ezazikhethelayo ezazibafuna ukuthi bancintise. Abanye ababengekho kwezombusazwe njalo kwanqoba ababili phakathi kwabathathu. Omunye wabanqoba kulandela lolu hlelo ngunkosazana Makadi Moyo osengukhansila kaward 16 ebulilima ochasisa okunengi ngalolu hlelo kungqoqo ayiqhubele osithandekile emhlanga weStudio 7.
Ngiyabingelela, mina ngakhethwa ngabazali ngingekho kulowo mbuthano njalo ngingekho kwezombusazwe. Ngakhethwa ngabe angedwa kula owaba lensulo. Maqondana lokuthi abantu bakhethwe izakhamizi, ngibona kukuhle ngoba basuke bananzelele umuntu ongabamela olesizotha lokubheka kade.
Ngezinye indlela ungathini ngohlelo lolo olokuthi abantu bekhethwe izakhamizi? Ubona ingani luyasebenza yini okwedlula ama-primary elections lawo ajayelekileyo? Abanye bathi kungadala ukuxabana lokungizwani, njalo lakho kuyenzeka ukuthi abakhokheli bebandla befaka abantu ababafunayo ukuthi bekhethwe.
Ngicabanga ukuthi kuhle abantu bazikhethele umuntu abamthandayo ngoba bayabe bemazi ngcono akula kudonselana. Abakhokheli bebandla bengafaka abamfunayo, yebo ngeke ngale ngoba singebone ngasolinye.
Kodwa uqhuba njani umsebenzi njengokhansila selokhe wangenayo, njalo ukungena ungasiwo muntu wezombusazwe kuyaphathisa yini kumbe kulukhuni?
Ngiqhuba kuhle lezakhamiza kulahlupho. Inhlelo engangizikhangelele azihambanga kuhle kodwa ibooster iyakhiwa ikliniki si approve lanxa kunzima kancane ngikhangelele ukuthi intuthuko iye phambili ngoba kusukela ngo-2018 ukuze kufike lamhlanje ngo-2023 kasila lapho esancediswa khona ngezimali ezivela ku-constituency fund devolution fund kanye lezinye inhlelo ezifanele zisiphathise njengeward ngikhangelele ukuthi nxa kungenzeka sibe lentuthuko njenge-ward 16 enhlelweni zonke engazifisayo ukuthi zibe maqondana lokungena kwezombusazo ungasopolitician akula hlupho ngoba usebenza labahlali elazanayo eliphila lonke enokugcina nje engingalitho njengoba sisiya kukhetho abantu kufuze babambane bahloniphane badadelane singabamphana siyanqoba.
Alo-ke ngunkosazana Makhadimoyo ukhansila kaward 16 eBulilima ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga westudio 7 ekhona le eBulilima.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko. Asambeni
madoda. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com liludaba lokuthi unobhala webandla lezanu PF umnumzana Obet Mpofu wagenqula impumela yokhetho lwama-primaries eCholocho okwakungqobe khona unkosikazi Sibongile Nyoni. Wasehambisa igama lomzukulu wakhe unkosazana Alice Dube owayethole amavoti amalutshwana kulo Nyoni ukuthi nguye onqobileyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi uhulumende useqalisile ukuqeqetsha abazaphathisa izizalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa esiziphelelwe ngamaphepha esizaphelelwa kunyanga ezilandelayo ngamaphepha okuhlala lokusebenza okusemthethweni kwele South Africa. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani, sanibonani Studio 7. Siyanibingelela nonke. Umhlelele kulungile kunjalo. Hayi, siyabonga kakhulu umsakazo we-Studio 7 esinikeza inkulumo njengoba zinjalo. Sibonga kakhulu indlela esithumela ngakhona ama-messages amahle, noma kubolile noma kulungile. Siyakubonga konke kunjalo, vele ngikhaphet esulelwa konke. Kodwa ke into engiyishoyo ukuthi mina hayi, awubusela lobo bama-gold guys bokuqala, into yaqalisa ngo-1980, kanti ukwayenza ukuthi ulokuzeni unematanda 3 years back aze Timoto esiwe elokuzeni lapha eMozambique kwina wakhuluma ngayo amabhiliyoni amalokuzeni billions of gold dollars. So into le iyaqhubeka abantu bakithi, vele ngeke lize libabone abantu abathathela abantu izinto zabo, kanti izapha abayithathela ngama-properties. That is crime. Abantu laba i-crime vele inkulu kakhulu, yikho bengafuni ukwehla esitulweni. Bazayehla njani esitulweni bengamasela, ngoba bayakwazi ukuthi ma bengayehla bazabotshwa ngovela ama-cases asavuka. Ubona abantu abathatha izindlu ze-railways eButswana badayisa imali yakho nayaba kwi-individual. Omunye wathatha ikhanda lesitimela wadayisa kwaba into nje phelayo, bebulala i-railways. Khona manje i-railways ifile, abantu ababona ukuthi i-railways yahlafaka khonaphana ngo-83. So into esitshoyo ukuthi hhayi bantu, into yonke siyikhangele, akula nto elula kuzanu PF. So ke thina sithi hhayi, adlime ziyetshele kuyabonakala kumavoti, njengoba vele uhlala kuyimaye kambe wabona ngaphi upresident othumezela ifoni yakhe kimi for the first time matho kuseyavotwa? Wayengadumezeli ngesinye isikhathi manje lami yabe sazihlalele angifonele te indoda, kwenzakalani khona ngapha? Ungangikhumbula ngamavoti ngapha, ngihlala edakeni, amanzi awekho, kuyahlutshekwa, abantwana bathwele nzima, kodwa wona uthi ufuna imali yama-US dollars, awufuna amabhondi. Thank you very much. Bye-bye.
Ngabe lishona njani balaleli labasakazi bakastudio 7 endaweni ezishiyeneyo? Hayi, mina ngiziphilele. Okhuluma ngoPetros wakwesibanda, ngikhuluma ngokwelase South Africa ekhaya, ngibuya eZimbabwe. Okungijabulisayo into eyi-1 izihlobo zami, indlela ehlangene ngayo i-CCC iyajabulisa kakhulu. kakhulu sangazathi singaziphanika ithuba parliament sonke ngobuningi bethu sambeni siyovota sonke esibhalisileyo sambeni siyovota hlobo zami kungenani ukuthi ukugibela kuyimalini kodwa sambeni siyovota sizameni ukulifaka utshintsho ezweni lakithi lathi sibuyeleni siyohlalani phansi sijabulene sisezweni lakithi hayi izanu kayisela chances hlobo zama ayisela chance ungezwa abantu abafundileyo sebekhuluma njengabantu bezanu so sokubonisa ukuthi isikolo sabo sesifanana labantu abangafundanga ngokuthi ubuchapha babo sobusemehlweni abantu bonke abantu asebethembisa ukuthi bazofakela abantu ama-Wi-Fi wayelista abantu besifa ngendlala wayelista abantu besifa ngokuswela imithi ezibhedlela izitarada zifile ingozi zenzakala ukusala ukuphuma kwamalanga sebebonisa ukuthi abasela abangakutshela abantu ngaphandle ukuthi betshela abantu into engamanga i-Wi-Fi yangkhona leyo bazoyifaka isebenze ngani izofana nje lo getsi leyo sawubonayo ababefakela abantu emareserva kuthiwa kufakelwa abantu ezikolweni kodwa okwagcina amapholo edliwa ngumuhle wela phansi kungazange kwaba lo getsi ohambileyo kulezo zikolo asambeni isihlobo zami selifaka utshintsho esikhipheni izanu silahlele katshana ngiyabonga
ngisabingelela kanjalo nje futhi ngithi hayi thina sikhathele ngozanu bantu sikhathele impela noma basitshela amanga ahamba akhuluma amanga bathi bona banama-structures hayi asiyabona ama-structures akhona kusho ukuthi asebenzela wona ama-membership akhona izanupf asebenzela umphakathi kungakho nje singasayi-understand ngoba kuningi vele bachaza ukuthi yona yathatha umbuso ezandleni zamabhunu yaletha ilizwe kodwa namhlanje sisenkingeni sisengcupheni enkulu kakhulu kungenxa yayo so cela ukuthi hayi kesisudele kancane kungene ezinye ezizokwazi ukusebenzela umphakathi ngoba lokhu bona abakwenzayo hayi thina sikhathele impela asazi nokuthi manje kwenzekalani ngoba kunzima bomkhaya kunzima bakithi sikhathele ngamanga sikhathele ngecindezelo sikhathele ngendlala imisebenzi ayikho heyi ukhuluma iqiniso uyaboshwa abantu abaningi bahlele emajele ngendaba yokuthi bakhuluma iqiniso bona amazali bayavikelana okwabo abakhulumi kodwa okomphakathi umuntu makeza ngeqiniso for amalungelo akhe kuye kumele ayejele kuthiwa yeye asikho emthethweni so naye imithetho le namajaji la sekafake imithetho engekho emthethweni yencindezelo for umphakathi hayi sicela ukuthi vele yonke le phathi nje bonke nje baphume kutshentshwe yonke imithetho yasezweni ngoba lo government lo imithetho yakhe bingencindezelo yonke akekho ujaji ongathi umele umphakathi naye uMr Commission rights amalungelo abantu akasebenzi umsebenzi ngendlela efanele for amalungelo abantu bavumelana ukuthi bayejele abantu bayohlala emajele for isikhathi eside for into engekho kuliqiniso nje abalikhulumile
siyalibingelela bantu inkame yenkomo silibingelela kini lonke bantu libingelelwa ngumuntu wezaphu mina ngiyezaphu zaziyokufa ngezaphu noma ngatshaya igugurawuni kodwa ngike ngiphume kuzaphu celani lokuza sibangilizwe zama ukutshela abantu ngama-project zama ukutshela abantu ngendlela esizayenza ngayo ezimbabwe ngoba ezimbabwe asithongo ukuthi siyathatha amaplastide sifuna ukulima sifuna umhlabathi siwulungise kahle asithongo ukuthi umuntu omhlophe uyacotha umuntu omhlophe mangaye ngumuntu olotalente ngowezimbabwe uyasebenza lathi sikhona apho sisebenzisa ilizwe livuke khathesi intuthu ziyathunga sisethunge sizibolile yikho sesigcwele amazwe wonke bantu siyacela konke konke lokhu bangizwe zama ubikela abantu ukuthi hayi bantu bakithi lapha sifuna ilizwe silibuyisele njengoba saye silikhuluma ngalo sisegangeni siyabonga kike lisitshele into zonke zikhulunywe zilunge zihambe ngendlela omakepesi babe sebetswana yibo babe siku-organize sihamba siyefika ezambia siyafika kulokuza laba abanese enampuni okhileni lobo buso benyoka sabe sisimayeva safika emtd safika kizo zonke izindawo lezo sihambe endaweni eziyirongo sidla amahobohobo sigeza nesipho esiqubulayo emhlokuzeni sicela ke lisitshele sesifikile ekhaya sifane sihlale kahle singabe siloku sibaleke ekhaya silokuzeni lokuzeni amazwe amanye lapha labo sebe sihlukuluza kade sicela ukubuyela siyehlala phansi sibone ukuthi siyenze njani lisinikeze umhlaba asithatheli umuntu umhlaba siyanikana siyasheyana kufikwanane ukuthi umuntu lo muntu esikali sokulima cooperative ebunjwe njengokuba la elibumbo sokusile labumba lamanye ama-cooperative sicela ke siqale phansi kubumba amanye futhi ukuthi silungiseni ilizwe singabe lokhu izanu nyayisola kwangeyisoli kodwa ngisola isenzo sayo noma bengathini la isenzo sayo yasola bayenze ezinye izinto ezingahambiyo abantu bayahlupheka kathesi ngiyabonga
salibonani salibonani bantu bakithi bantu be-studio 7 bengicela obhudumanyisa bembisile kusi Xazululo bona ngiyaphuma unxala umayikayika
ku studio 7 njani lonke ayina siyaphila hey ayi nangikhala ngo FF lwesila eZimbabwe undivale lo ukuthi i FF enjani engafanele kamalema egqeka amanye amaqembu aphikisayo la iphikisa so uyamanga si FF le ukuthi FF uzano FF idile hayi so FF why wena ugqeka abanye ungase ungathathi ama action esibonayo lathi ukuthi i FF right wena ugqeka abanye wena uyenza esikubone la ukuthi u FF yeah hayi khona entuthi abanye amaqembu abunjwa abantu baphethe wena wakunjwa ngela phethe uyenzani yenza la esikubone ndibale yakusola u FF zano wena sola kakhulu lalo munye lo ukuthi awusibanda ukuthi awubani othu ushamise ngawina uzayenza abantu bedutshulwe njalo iphoxa nje yena uyenzani kayenze laye ukuzayenza abantu bengadutshulwa hey hayi khona ukuxeka ukugxeka nje wena ungalanto oyenzayo sihlupheka kangaka ezweni abantu betshontsha amagolide likhangele kude ukuthi kuthatha ama-action imali lapho ama-powers anjalo ukuthi lina likwanise ukusola abanye lina lingalani into eliyenzayo
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 kwezemelika wake waba ngumongameli welemelika umnumzana Donald Trump obotshwe izolo esetheswa amacala ngamachumi amathathu lanye 34 uyalandula amacala la elakuqala ngelokufumbathisa wesifazana aya emacansini laye wasemupha imali ngamadola ayi 130,000 okwakuyimali yomkhankaso wakhe. Ilizwe leMelika belithenhlo amehlo emthethwandaba wedolobho leManhattan lapho uTrump ahanjiswe khona ngemva kokuzinikela emapholiseni ngezikhathi zemini. Ukuhlaziya okuningi ngalolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Tim Muringai.
Ngiyabonga mnumzana Gandhi. Ye sibone ongazake kubonakale lapha in the history of ilizwe leli ele United States eAmerica. Out of the 46 ama presidents sibone owakuqala obotshiweyo ngendaba yoku ibhadala umama wobusuku ukuthi afihle indaba yona leyo ngoba wayese gijimela ukuba nguye umongameli welizwe in 2016. Hayi indaba le sibone ngathiwa ilama facts lawo amsupportayo abakukhulumayo amagqwetha amaningi athi hayi ngathiwa kulezikhali in the case abayifakileyo ama-prosecutors eNew York.
Manje khona okokwenzakeleyo akusoze kubangele na ukuthi abantu bengamvoteli kukhetho oluzayo?
Into abayenzileyo leyi ukuthi kuzamnceda ngamasupporta yi abanye ngoba yena kuthiwa se fundraise for the past 4 days sebele mali efika ku 8 million okwakathesi sikhuluma. So ngiyabona ngathiwa i-fundraising labantu abamsekelayo ngathiwa bazamnceda ngalesi sikhathi ukuthi kuzamnceda ukuthi abe nominated nge-Republican Party. Angiboni kungathiwa kuyamphambanisa ngoba kathesi masikhangela ama percentage polls akhuluma ukuthi yena uTrump is ahead by 50 something percent and umuntu omlandelayo uDeSantis uGovernor weFlorida is at 26%. So ngathiwa kuyamnceda lokho okwendaba yakhe le embophisile eNew York ukuthi yena umongameli uTrump uzabotshwa ahambe ejele hayi lokho mina angikuboni but njengamasikhangela ukuthi this is the first time that this has happened eAmerica hayi we never know ukuthi kuzadlala kuzazala nkomoni.
Hello ke ngumnumzana Tim Muringai ocubungula ezombusazwe ubexoxa icingweni ekhona pha kweleMelika. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Silazo njalo ezinye ntambama kusihlwa ngo 7:30.